Endabeni zethu namhlanje kungolwesithathu ngoBabazi 15, 2018 lizethulelwa nguPresident Jeremiah. Isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo uMDC Alliance uMnumzana Thembayi Bithi ubesemphethandaba namhlanje elokhu egcine ngelokuthi uthunjiwe ngabakahulumende weZimbabwe eZambia lapho kade esebalekele khona efuna ukudinga ukuphephela. Amagqwetha kamongameli Emmerson Mnangagwa asethule amaphepha emthethandaba owe-Constitutional Court wokuphikisa okukhwezwe umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa esithi umthethandaba kawunqume ukuthi yena unqukile kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo kaNtulikazi. UZulu wawobulawayo osebenzisa izimota ezithwala uZulu uhlangabezwa njalo uvaleliswa liphunga elibi nxa ingena edolobheni ngenxa yokunuka komthambiso esilindweni semichova lapho okuthwalelwa khona abantu. Kulabesifazane abeZimbabwe abambalwa asebehlelwe ludubo lodlakela olubhekiswe kibo ngabesilisa kwele Botswana khona osokuchiye abambalwa belahlekelwe yimiphefumulo lokhe lumnyaka uqalileyo. Amalungiselelo ombukiso wezokulima oyigwanda uvulwa kusasa asekuzinga laphezulu. Ku-Livestock lamhlanje kuhlelo lapho isikhangela impilo yabeZimbabwe asebehlala emazweni ole-Diaspora Forum sithaziya ukuguqulwa komthetho wezijeziso zenotho izethulelwa ilizwe ngelemelika owezidera. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp unombolo izithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa eyebulenjini eye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngu-7:30 ntambama, lange ekuseni ngu-6:30 umagagasi ethu athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.